So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izolo kandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 15 zibandlela 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le MRP lize lenza umhlangano we rally emakhokhoba othiwa Mkhombandlela obuke wavinjwa ngamapolisa kumaviki adluleyo.
National Interim Committee NIC yo esabambe intambo kukhangelele ukuya ku Congress so kula maqhoka amabili i MRP iloke ilibandla elilodwa.
Abalwela ilungelo likaZulu bathi uhulumende okhona wephula ilungelo loluntu ukwedlula uhulumende kaMnumzana Robert Mugabe.
Ngikhulumende lo uthe esengenile wathi Zimbabwe open for business and the business enkulu esiyibona yenzakala ngiyokususwa kwabantu lapha kade behlala khona esithi ngama displacement kuthiwa bavulele indawo ama projects.
Silengxoxo mpikiswano phakathi kwelunga lebandla le-CCC umnumzana Fortune Mlalazi lo mnumzana Kudakwashe Munsaka webandla le-ZANU-PF.
Awula leadership crisis. I crisis actually opposition organized. Leadership, we've got ample leadership in Zimbabwe. Ese ukuthi ikunkulu preserve.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le MRP lize lenza umhlangano we rally emakhokhoba kobulawayo othiwa Mkhombandlela obuke wavinjwa ngamapolisa kumaviki asanda kwedlula. Babikwa bebebaningi abahambe kulombuthano owenzelwe enkundleni ye Stanley Square ngomgqibelo. Abaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo umnumzana Mudenda Chilumbo lo mnumzana Thembisani Mfulongashi Mpofu bakhulume ngenhlelo ezimbalwa ezigoqela ukhetho lwe-referendum abathi luzalindulela ukuqeqebuka kwelizwe. Lomhlangano ubikwa utshelwe njalo ukuthi amalungiselelo omhlangano wokukhetha inkokheli iCongress ahamba kuhle. Umongameli webandla umnumzana Mqondisi Moyo yena othi elokhe ngumkhokheli lanxa kuthiwa sewamiswa ubukhokheli ubengekho emhlanganweni lo. Lanxa kulembiko ethi sokulamaxuku amabili aleli bandla, esinye isiphathamandla sebandla leli unkosazana Kethiwe Bebhe ulandule lokhu kungqoqo esiyenzelaye.
Ngiyabingelela baba Gande emsakazweni, ya kubasakazi labalaleli. Hayi umhlangano uphumelele baba Gande, kuliqiniso mpela ukuthi amapholisa babeke basincitha imvumo ngezizathu zabo ababe sithi kulama rumors ukuthi abe 3+C ungani bafuna ukubhikitha and bawumisa ke ngaleyo ndlela, although lokho kwakungahlangene lathi kodwa hayi ngingathi fast forward nje sagcine siyiphiwe imvumo and umhlangano uphumelele ubanjiwe sibili. Ya bebezile abantu, uphumelele wenziwe kahle, akuzange kube khona okusiphazamisileyo.
Njengebandla ngasitshela ukuthi kuhamba njani njengoba sike sezwa ngani sokulamaxuku amabili, ungasichazisela nje khonapho ukuthi uhamba njani?
Kusikhoqiniso baba Gande labalaleli ukuthi sekulamaxuku amabili, iMthwakazi Republic Party ilokhe ilibandla elilodwa. Okwenzakalayo yikuthi safika esigabeni sokuthi sesidissolva ubukhokheli, sabamisa ngezizathu ezithize ngendlela abasekusetshenzwa ngayo, kwase kusenzakala izinto esasingathi zasingasahambelani le-constitution yebandla. Ngalokho-ke savumelana silibandla ukuthi hhayi kasike sibamise. Okwamanje kusaphethe interim committee, i-National Interim Committee NIC yiyo esabambe intambo kukhangelele ukuya ku-Congress so hula makuwa mabili i MRP iloke ilibanda elilotwa nyabonga okwamiswayo ni National Executive Committee ubukhokheli obugoqela yena umongameli ubaba umoyo yibo abamiswayo kodwa hayi ibandla liyaqhubeka lokhe lilodwa akula magqoka amabili.
Lo ke ngunkosazana Khethiwe Bhebhe isiphathamandla sebandla le MRP ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese South Africa. Abalwela ilungelo lukaZulu bathi uhulumende okhona wephula ilungelo loluntu ukwedlula okahulumende kamnumzana Robert Mugabe. EleZimbabwe yilo elikhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu, kutsho inhlanganiso ye-Human Rights Watch. Lokhu kulandela ucwaningo olwenzwe yile nhlanganiso ngomnyaka owedluleyo yasiwethula kuviki edluleyo eSouth Africa. EleZimbabwe lithiwa yilo elikhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu umhlaba wonke jikelele. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Khumbulani Maphosa owenhlanganiso ye-Matabeleland Institute for Human Rights.
Udaba lwamalungelo elizweni leZimbabwe lubucayi njalo kakumangalisi ukuthi sibone kuthiwa iZimbabwe yehlile ngendlela eyangisayo kuma rankings amalungelo omhlaba wonke. Njalo nxa sikhangele indlela okumi ngayo khathesi la kuhulumende kaMgabe, ye umehluko ukhona sibili omkhulu. Umehluko omkhulu uqala lapha ukuthi uhulumende kaMgabe wayengathembisi ukuthi uzahlonipha yekethise izankentshe ezibopha amalungelo. Sasikwazi ukuthi vele yena ke uvele ubophila uvimbile kafuni kube lolutho olwenzakalayo. Lo uhulumende khona uthe ngena wathembisa ukuthi uzakhipha izayeke ezikhona ezivimba ukuthi abantu bakholise amalungelo abo, kodwa akakwenzanga lokho. Akwenzileyo ukuthi ukhiphe isayeke wafaka amatomu okusele kuyinto efanayo nje. Wakhipha izankosi wafaka iketani kodwa umuntu sele elokhe ebotshiwe ngokufana nayo. So akubanga lalutho abalwenzayo ukuthuthukisa amalungelo. Ungakhangela indlela iZimbabwe kumbe le indlela yama rankings enze ngayo kwenza iZimbabwe yehla, bakhangela izinto eziningi ezikhona eziphilayo eZimbabwe okwakhathesi. Ungakhangela indaba yozokhetho even lokuqala isadiki la ize yathi ukuthi kasibambi kuhle ukhetho lwethu njengelizwe, kasilubambi kuhle ukhetho lwethu siqhubeka sisehluleka ekubambeni into zokhetho. Njalo futhi ungakhangela indlela ama-courts ezisebenza ngayo zomthetho la yinye into ekhangelwayo naleyo. Kube lama complaints amaningi from human rights defenders and political defenders ukuthi ama-court yethu khanye ngani i-court yethu ibanjwe emsileni, ibanjwa ngama-political ngamanye ama-political players, akula kulungisiswa kuhle ngokomthetho, kukhona ngani i-court ilenketha bechabe ekuthetheni amacala. Siyabona kulugcwele amacala akhona awoku victimize mba ukuhlukuluza abantu abamela amalungelo, awukuhlukuluza abantu abamela ezopolitiki. Futhi ungakhangela ezeconomy yelizwe, economy yelizwe isifile isebeyibulele, yikho kwenza ama rankings eZimbabwe ayehle kakhulu nxa sikhangele kuqathaniswa lamanye amazwe omhlaba wonke. Kukanti njalo ungakhangela kule ndaba yokududulwa kwabantu.
Kodwa yena uhulumende lo okhona ungathini ngokwephula amalungelo kaZulu, uyafana yini lo hulumende kaMgabe?
Ngihulumende lo uthe sengenile wathi Zimbabwe open for business, and i-business enkulu esiyibona yenzakala ngiyokususwa kwabantu lapha kade behlala khona esithi ngama-displacement, kuthiwa bavulele indawo ama-projects ama-development projects anjengama-mines amadamu lokuqheliswa kwamadolobho. Zonke lezo zinto nxa sizikhanyele sizibalisa ndawonye ziyayilimaza iZimbabwe nxa sikhanyele indaba zamalungelo.
Lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa olwela ilungelo likaZulu engowenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights. Lamuhla silengxoxo mpikiswano phakathi kwelunga lebandla le-CCC umnumzana Fortune Mlalazi lo umnumzana Kudakwashe Musaka webandla leZANU-PF. Ibandla le-CCC lithi inkohlakalo yiyo ebangele ukuthi umnotho welizwe ungathuthuki kahle, hathi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe angentshonalanga ngenxa yokwephula ilungelo loluntu. Amabandla la athi okunye njalo ikuthi akulabo ukhokheli obuqotho kubandla elibusayo. Ake sizwe udaba esilethulelwe nguGibbs Dube weStudio 7. Elo umnumzana Fortune Mlalazi webandla le-CCC nguye osungula lingqoqo.
Ngiyakuxolela because awuvunyelwe ukucabanga outside the box, but I'm saying look at Botswana, for instance. Botswana has one mineral that is sustaining the country, which is that edamo. E-education as a Botswana is free from primary school up to university level because they are properly using their resources. We've got more resources than Botswana. Talk of uranium, talk of diamonds, gold. Ngawe rendeta lushwaya abadlaye kuphela wena lapho okhona awudli ufana lami. Unfortunately ufundiswa izinto lezi ubani uhlala uzikhuluma kuthi ngama sanctions. Our problem in Zimbabwe is not sanctions, our problem is our leadership, in particular leadership from ZANU-PF that has been looting the country from day one in independence. If you want to know these things, my brother, go to the likes of Dr. Simba Makoni, who taught us Sise College 1.0 ubana in a few weeks base bechintshola izimoto sotohambani ngama messages pens. It might not be important kuwe khona ukuthi unanzelele, but we have been looting our schools as something else. Our hospitals are death trap.
Ubaba uthengisela sibili ukubana akala qiniso lama facts lento ezenzakalayo. U argue ng emotion esezinto evela ku opposition ye in ye out. Abakhangeli into ezibambekayo ezikhona. Ngiyamangala ukuthi uva amethu ehle ukubona ukubana thina sizenzela ukudla lapha, akantshele ukubana yikuyini esikuimportayo lapha okokudla. Nga singa import impuphu, nga singa import iwheat si exporter, usintshele ukuthi ukuphi ukudla ongabe ukukhuluma ukuthi thina we are not producing. Lapha akukhulumayo konke izinto ezigeneral, thina sinika ama facts based ngezinto ezenzakalayo eseground. Akula leadership crisis. It crisis actually opposition organized. Leadership, we've got able leadership in Zimbabwe. A preserver. We will not have leadership as a labor. We are talking about even the Zagala economy. Nga square less is in a patalbana. Agayazi le history a square less. Look at square as a Kalisa mean. Square is a Kalisa over America. Is if I ama sanctions made it was with sanctions. A hand, my companies, my private, my bank, when I said we took about Pambanis and Jani or into Otangama sanctions lay. And I see, as you see, and Jan would elise Limusu and Jan. Ama comparisons, our pine, lawa, ama comparison, Anna Seven Zio, Agabe was would be elise Limusu and Jan. And Dalo, indaba esikhuluma emqoqweni phela esikhuluma ama sanctions while iAmerica ibaleke indaba iAmerica icorruption ayikhulumayo ayiqalisi eZimbabwe. Amazwe wonke jikelele alayo icorruption, ayisiyo Zimbabwe kuphela. Uthi angithi ukuthi mina ngithi sibe le corruption njalo angiyiboni mina eZimbabwe. Uhlupho lwethu sibili ukubana iAmerica ilwalathi, yikho esikuxoxa namuhle ukubana why isiyalile ukuba bana bebe le strategy esokuthi kukhitshwe isikweleti esilaso kumbe sibe lama payment terms esikweleti esilayo ngoba bayesaba ukubana lapha eZimbabwe sikhona igiant lele selivuka singalivumela ukubana liqalise njalo ukuboleka igiant lelona lisenza kuhle kangaka engaboleki lingasiphansa ikwesukukhanya
siyakuzwa kukhulumzanga umlalazi
amanga amakhulu yilawo nozitshela wona umfowethu bazitshela lawa manga mhlawumbe yabafundiswayo siyazi kuzanipha ufale lihlabele from him buketile ukuthathi iZimbabwe awakening giant yalaliswa mbani uqaleni bayilalisa ngenxa yobusela siyakwazi zinenge into esingazibalisa ukuthi okangayi batshontsha lapha oendretha rusha batshontsha lapha uzibani utshontsha ngapi into esizaziyo asonto ze opposition into ze zabantu beZimbabwe uza kuchaza kanjani ukubana nsuku zonke elizweni laseZimbabwe abantu baline le ba apply ama passport ukuthi baphume kona kule awakening giant ivuka njani leyo giant kaTantu shita baboni bona bezani yokuphela abahlakaniphileyo ukuthi abantu abatsha bonke abasuka esikolo sebefuna uhambe UK bafuna ukuhamba eSouth Africa ngenxa yokuthi silohlupho lapha eZimbabwe that is the problem kufanele kufike kono khona emqondweni yawo kodwa ke ngolunye usuku kule ndodo okuthiwa nguGibson Spanda ayilale ngokuthula yachiya isitshelile ukubana befuna bengafuni bazaphuma kuphela kungathatha iminyaka ibe mnengi kodwa bazaphuma kuphela
lapho ke belilalele umnumzana Fortune Mlalazi webandla le-CCC exoxa endawonye lomnumzana kuDakwashe Munsaka olilunga lezano PF Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp
mathintitha lo khuluma ilizwe lethu bathi lilwa amalungelo ngazi ukuthi amalungelo afanele abanjani amalungelo ukuthi thina sasukela amalungelo akunamanzi akunagesi akunamgwaqo ayikho nje into ekhona nje ezweni siyahlupheka hulumeni angazi ukuthi kufanele simemeze bani sizwe ngubani hulumeni siyahlupheka wena hulumeni sithi sakuvotela wena hulumeni uthi wasusa abelungu ezweni wena hulumeni sithi obaba bethu balilwela leli lizwe kodwa sikubona ukuthi balilwela usizo lwabo ngokuyini ukuthi belilwele belithathe balungwini sithi sisentandweni eningi ngoba entandweni eningi mangazi ithi siyabhikitha sinami ngento esenzolayo nezweni siyabotshwa siyashaywa siyabulawa so kufanele senze njani mkhuzi wamaphoyisa lokho ngishilo njalo kufuna kwelela ngobuyo uzositshela ukuthi why imvumo ofanele ibe khona ukuthi demonstrate imvumo enjani siyakucela mkhuzi wamaphoyisa Paul Nyati siyakucela nomzala siyakuhlonipha futhi kakhulu mathintitha lo khulumayo
yebo umsakazi mina ngiyaphila umsakazi westudio 7 thanda nje ukukhuluma indaba leka lobhimula ubaba lo khulumayo kathi sami ngiyamsekela vele ukukhona eZimbabwe la ukuthi sisiphiwa imbali yamanga sikhathi sonke siphiwa imbali yamanga wakhangela even ilizwe leli lithathwa izano zangelithathi lisebeli lizoyilathatha izapho izapho iyahandwa kakhulu udlula izano izano wabe zihlalele eMozambique abantu lapho kodwa sokungantwa yibo wakhangela kathi sikuhistory ekhona ukhulunywa ngayo izano PF lokuthi ilethathi izizo kodwa sikwaziyo thina vele izapho ora lokuthi olobhengolo wathengisa ilizwe ngethukela into zamanga zonke zonalezi kodwa zibe ziqinisa bona abantwana bona kumele bamise umsebenzi ngoba kathi sekunje ziningi izinto abazivalayo zikumele zingelangqondo
Studio 7 siyabingelela sicela ukubamba lo baba umlomo uthi kobulawayo umlomo liyalelana abantu ukuthi bengena emgwaqweni bayalelana ukuthi abantu bayitoyitoye bayalelane yini inkinga beyalela abantu ukuthi bedemonstrate kuyini imbangela kuyalela ukuthi abantu bedemonstrate baba khuluma into ecacayo baba walwela izibra but usulila usususu under uyazi uyahla lapho kuzani PF thina kasihle sifuna amalungelo ethu abe segcekeni sifuna ukungena emgwaqweni liyasivimba liyasibopha liyasitshaya
salibonani emsakazweni njani na umuve ngenyawo edaluka ayisibonga izulu sibonga izulu edaluka sifikelele imuli yami yakonyonda kongwenya khona lapha yabathanda thandiya nikhosa egufole ongwenya ophilayo ehe komalaba kusifanda lapha ubuntu kuyothandazani tuma hanye lithanda madoda lithanda bazali bami liphile ngenkosi awe
Livuka njani Studio 7 libingelela lonke Studio 7 ibingelela labalaleli le losaphulu kamthwakazi lonke ngingathanda ukudla isikhathi ngiphezulu kodaba lamantombazana emsakazweni ade bekhuluma ngolobhengu labathi wadayisa ilizwe ngechukela ngicela laba bantwana laba kabake bahloniphe cela bahloniphisizwe samandebele isizwe esikhulu kakhulu mabe funa ukwazi ukuthi ulobhengu lwawalwa njani impi leyo abahambe badinga ingwalo bayebuza uSisili John Ross bayebuza lo Ian Smith babuze lo Todd uzabachasisela lo Ulensky uzabachasisela ukuthi ulobhengu lwawalilwela njani lelizwe leli elidefenda ukuthi abalungu bengalithathi adinge yilaswa kule ndawo kuthiwa kusekhwekhwe kulabolala phansi kulabopupu kula egadade kadingisise ukuthi kade kwakuvele kusenzakalani adingisise namabizo amabutho kalobhengula wamawaba lokuthi kwakulensuka mini kule mpisi wayelamabutho amaningi kakhulu esilwe lwisabalungu ngicela untombazane lo akayekeli into yakhe le maye kuthi yena nguyo le ngqondo naleyo enzondo kayiphume inzondo yakhe le asimfuni umuntu onjalo la kababaze umsebenzi wenziwa ngulobhengula kakhulu ukuvikela leli lizwe kawubabaze kakhulu azazi sizagcina sikhuluma amanye amagama amabi azamcunula ngiyabonga Studio 7 okukhulumayo lapha ngusiphatha amandla ngikhona lapha kwabulawayo
selokhu sihlala sikhuluma ngawo la mashona la nanko ke aziphumele ku-ZBC ezikhulumela mathupha kuthiwa ulobhengula wathengisa ilizwe lithukela bezikhulumela mathupha and le nto yinto ephume kumnangabo le abantwana labana bathunywe ngumnangabo bebonisa ogawule lapho ukuthi bayiziphukuphuku too much labana babonisa ogawule abojoseph juma laba abomalaki nkomo sebelibonisa ubuthuta benu kwesi ukuthi lizithuta lilandela abantu abarongo sebeze belitshele mathupha ku-ZBC yenu ngoba i-ZBC liyana ikhupha izinto zezanu-PF and ngeke ukhulume enye into umnangagwa engakwazi i-ZBC kube nga iyakhupha anything kube ziningi izindaba esizibona ziphuma lapha kube lama-opposition parties yabona iphuma lapha kodwa kuphuma indaba zezanu-PF kuphela labo yinto abayithethe kumnangagwa liyana kade beyikhuluma leya bezama ukulibonisa lela iziphukuphuku ezingaboniyo lezi kuthi livalekile sebeze belitshele ku-ZBC yenu ngokungafundi kwenu alifundanga lina abantu lisapoti zanu-PF iningi le yinto elibulalayo kakhulu manje sebeze belitshele ke ku-ZBC ukuthi lilandela amashona wrong side lilandela abantu abarongo umnangagwa selitshela-ke bogawulela bojoseph chuma labo malaki nkomo liyabe lihumana suku zonke likhuluma lihumana lintsha abantwana abancane abaphuphayo
sanibona no-CEO endebele linja ephinyiweyelaphana omnyaka omutsha ngikilaninje ngibolise ngiqede lapho izanu-PF masithola
Siyabonga basakazi bethu. Siyabonga izindaba elisinika zona, izindaba zeqiniso. Hawu, siyabonga iNkosi libusise. Ndimfake umbono. Nangu lo muntu abathi uChabangu. Uzamukenzani uChabangu? Yenzani Chabangu? Cela limbuzo ukuthi uyenzani, ukuthi unyembani, uyenzani? Ake limbuzele uChabangu ukuthi uyenzani.
Salibonani basakazi bethu beStudio 7 njani kodwa? Hayi kuhle mali sancenga basakazi bethu. Thina songathi siyagadala into kaChabangu le. Into kaChabangu sisihlupha kakhulu. UChabangu ngathi ufuna ukuthi sizoyenzani. Njengoba vele izomehlula. Kanti waye ungathi uvele ufuna ukuchitha isisiso. Phela uChabangu vele sokusobala ukuthi bathengiwe vele bathengwa kungelabona labo abangani bakhe labo kanti wabe lokhu esenza inkambeni ezinkantulo lokhu esenza izinkantulo ezinkantulo udinga nathi ezinkantulo makuthi ungwesisi hayi akake ehlukanele abantu mani abantu nabo bahluphe kwamanje balokhu bebhizi ilizwe liyawa labona balokhu bebhizi lokho begcwala izinkantulo ngento ezingabonakaliyo akula nto ezoliyenza ngesisi mnikazi esisini uchami zawubheka kula nto ezoliyenza lapho noma engayithatha isisi yawa sekuphela kwesisi akula nto ezoyenza lapho ngoba lokhu abebeziligijimisa ngapha langapho ngathi kuthiwa asilangqondo kula nto ongayenza uChabangu ngesisini nix uqonde nje ukujabulisa izano kuphela into yabayiqondileyo labo baqonde ukujabulisa izano kuphela
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki njalo lingasithumeli imilayezo egqugquzela inzondano ngobuhlobo. Siyabonga. kwezemelika namuhla likhefu lokunanza owayelwela ilungelo labensundu umnumzana Martin Luther King Jr. UKing owayengumfundisi wesonto ye-Baptist wadutshulwa wabulawa ngumlungu ngomnyaka ka-1968. Imizamo yakhe yokuthi abensundu baphiwe amalungelo afana lokuvota yafezeka. Lamuhla likhefu eliqakathekiswa lilizwe lemelika jikelele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Yebo, ngiyabonga mnumzana. Usuku luka Martin Luther King lusuku olubaluleke kakhulu njengokusho ebantwini, especially ebantwini abansundu. UMartin Luther King wayeyinkokheli eyayilwela amalungelo abansundu esithi ngama civil rights. So sabona even up to makufika ngama 1960s khonapho ngaleso sikhathi i-influence yakhe yayinkulu kakhulu to a point where siyazi ukuthi abantu abamnyama okuqala babengela mvumo, babengelali ilungelo lokuvota lapha e-America. Into eyenzakala ngama 1960s after ukukhokhelwa ngabo Martin Luther King besenza ama million men march abawenza bemarcha bebuya lapha eWashington DC bebamba ama rally amakhulu okwenza uhulumende laye wagcina ibona ukuthi abantu abansundu kumele amalungelo abo ukuthi bavote bawathole bawanikele.
Manje nxa sikhangele yona indlela enanzwa ngayo leli langa, ubona kuyindlela efaneleyo yini?
Yeah, I mean ukuthi phela ilanga leli Lee holiday lapha e-America utshengisa ukubana lilanga eliqakathekiswa kakhulu ngoba ma ukhangela even amanye ama-president wonke ahlanganiselwa elangeni eliyi-one eliyi-holiday lokucelebrate ama-president. Akusi alikho nje singathi kuthiwa leli ngelika-George Washington Day or leli ngelika-Barack Obama Day. Elika-Martin Luther yilo eliqakatheke kimi ngokubona kwami ngoba libizwa ngegama lakhe nganiswa labo Columbus Day. UColumbus I'm sure liyamazi uyinguyo okuthiwa what discover iAmerica. So la eAmerica kule Columbus Day and then besekusiba le Martin Luther King Day okutshengisa ukuthi lilanga liqakathekiswa kakhulu.
Nxa sikhangela umhlaba jikelele siyabona ukuthi bakhona abalandela izifundo zikaMartin Luther King besithi uyena ubapha umdladla kwezombusazwe. Ukubona njani wena nxa sikhangele amazwe angaso eMelika lelanga lika Martin Luther King?
UMartin Luther King uyisizekeliso sobukhokheli. UMartin Luther King ngumuntu owayinikeza abantu ithemba. Ule speech sakhe esiqakathekile kakhulu esaziwa ngabantu abaningi esithi I have a dream. Ispeech sakhe lesi I have a dream yispeech lesiyana ese hope esesithembiso esokuba le vision yokubona phambili lokho abantu abaningi abangeke bakunanzelele manje. So uMartin Luther King umuntu owayekhaliphe kakhulu lokuyana ukuthi baze benze ukumbulala ama enemies akhe, izitha zakhe zenze ukumbulala ngoba zazibona ukuthi imfundiso zakhe zikhaliphalisa abantu zivula abantu amehlo.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia khonapha kwelemelika. Kwezemidlalo ke sikhangele imidlalo yenkezo ye-2023 Africa Cup of Nations edlalwe izolo. Egypt leMozambique zibe nguthiki lobhanqa 2-2. Kuthi ele Nigeria lele Equatorial Guinea lawo abe nguthiki lobhanqa 1-1. Kuthi imidlalo ezadlalwa lamhlanje, umdlalo wakuqala ngoza kuba phakathi kweSenegal leGambia. Kulandele ele Cameroon lele Guinea, kuthi umdlalo wokugcina ngoza kuba phakathi kweqembu leAlgeria lele Angola. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-MRP lize lenza umhlangano we-rally emakhokhoba othiwa Mkhombandlela obuke wavinjwa ngamapholisa. Abalwela ilungelo likaZulu bathi uhulumende okhona wephula ilungelo loluntu ukwedlula uhulumende kamnumzana Robert Mugabe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu Chris Gande.